ayibandla leMDC lilahlekelwe ngokuchona kwababu Innocent Gurwa ubabu Innocent Gurwa belilunga leMDC kweminyaka eminingi so silahlekelwe ingathi yona le intambama asichiye ngayo besilaye emhlanganweni ngomgqibelo odlulileyo silaye emhlanganweni njalo kwasithatha vele kwaba yisimanga ukuthi umuntu ebesilaye imzuzwane emlutshwane sizwe ukuthi usehambile ayilokho vele kusikhathazile kakhulu ubabukhurwa bengumuntu othanda ukuthi kube lokuthula abantu bebambane besebenze nzima besebenzela phela inguquko lenkululeko lapha eZimbabwe ubengumuntu obeqeqeshi ile engumuntu owayele master of science ku mathematics umuntu ebesimthembe kakhulu sikhayelela ukuthi miyobeza sifundisele abantu kuma workshop awe party ayisilahlekelo kakhulu
le ngabe selikwazi yini ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi
okwakathesi akukabi sobala ukuthi amalungiselelo anjani kodwa sicabangela ukuthi ngabekwa ngomgqibelo ulezihlobo zakhe abantwana abangaphandle kwelizwe imuli abakahlangani ukuthi besitshela ukuthi into zimi njani kodwa ngithemba ukuthi ngolwesithathu imbiko yonke iyabe siqondile mayelana ngokubekwa kuka babu Innocent Gurwa.